VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane leCOVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806.
Lapha besizomeleli Ezra Chisa Sanda Initiative idoneta izinto eDon Groove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Isibhedlela seDon Groove sakoBulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19.
Ukhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi.
Ingcweti zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama semali yokuphathisa abasakhulayo sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi labakade sebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lonke jikelele ngokutshona kwelanga layizolo beselizinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Ngothi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu phose isigidi esisodwa 988,469. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 212,056 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lantathu 33,273 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus. Njalo selibulele phose inkulungwane lengxenye 1,467 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,091. Isibhedlela seThon Groove sakoBulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19 ikakhulu kuzisebenzi zezempilakahle. Lesi sipho sivele ebantwini abathile inhlanganiso ezizimeleyo lezemidlalo. Wena Stacia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benelise ukwelula izandla benikeza lesi sipho bagoqela umsakazi wakoBulawayo owaba lodumo esebenzela iZBC esesisebenza naye njalo kulumsakazo uEzra Chisa Sibanda abenhlanganiso yeDanish Church Aid abeqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn Football Club loAdelaide Shelley onikeze isipho sezigqoko lezicathulo kwasebekhulile abahlala emzini we-ekuphumuleni Old People's Home. Limpahla egoqela ama-mask ama gloves lokunye ijonge ukusetshenziswa ekuvikeleni ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19. Udokotela Solwayo Ngwenya emele uEzra Chisa Sibanda Initiative uchasisa ngalesi sipho sabo.
Lapha besizomele iEzra Chisa Sibanda Initiative idonate izinto eDon Groove ukuthi uncedise ukulwisana lomkhuhlane we coronavirus. Kudonetwe amagawuni, amagoggles, amaspace suits, lamagloves, konke khonoko kuzancedisa ukufayita icoronavirus.
Umnumzana Juda Ngwenya omele iChicken in Football Association uthi bakubone kubalulekile ukupha imithi yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19.
Siphe ama sanitizers ang-50, ama 5 liters, sapha ama dishwashers ang-84 by 2 liters, sapha izinkwa ezingu-50. Isizathu yikuthi lathi sihlanganyele ekulwiseni umkhuhlane lo.
Unkosikazi Adelaide Shelly uphe impahla abemzini ogcina asebekhulile owe ekuphumuleni Old People's Home ethi kubalulekile ukupha impahla ezikhudumalayo.
Namhla ngiphe izigqoko ezomqando lesicathulo ngisipha omama abase Old People's Home ekuphumuleni. Isizathu singenisa amakhanda ngomkhuhlane lo owe COVID-19, and umkhuhlane lo ujayele ukubamba kakhulu abantu asebekhulile. So lami ngithe njengoba sihlangane ngaleyo ndaba lapha, lami ngiphe okuncane ukuthi ogogo labantu abasekuphumeleni labo bangangena umqalo.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu izipho abazithole namhlanje.
Kuqakathekile ukuthi abantu bakoBulawayo ngakhathalele ukuthi bakuliphi isigaba somhlaba balokhe beqhubeka bencedisa uBulawayo ukuthi afikeleke kulesi sifo sobhuqazwe se-COVID-19.
Umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubonye kakhulu izipho ezitholiswe leli dolobho. Unkosikazi Ncube uhle wathatha leli thuba lokubikwa ukuba uhulumende usetholise idolobho inkulungwane ezilichumi zokulungisa imigodi yamanzi eNyamandlovu ukuze idolobho lithole amanzi.
Kumbe uphe iThorn Group, kumbe uphe impilo, kumbe uphe iUBH, kumbe uphe ekusileni, kumbe uphe ama clinics ethu. You are actually responding to COVID-19. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu 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 nomsebenzi owenziwa ngama well-wishers ethu countrywide, wide, lalaba baku diaspora. Thank you so much. Nomsebenzi emihle ngisuka khona ngigijimela ukuya kwamukela umgodi odrilwe ngabanye ekusileni hospital khathesi.
uBulawayo okwamanje ulabantu abalichumi asebefunyene belegcikwane le-COVID-19 selibulele oyedwa. Izipho ezitholakale namhlanje zikhangelelwe ukusebenza ekumelaneni lemikhuhlane. Okwamanje isibhedlela siphakathi kokulungiswa ukuba silungele ukugcina abantu abangafunyanwa sebele-COVID-19 sebegula. Imele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars, ezakwabelwa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa imisebenzi yabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi imali izaqondiswa kwabasakhulayo ukuze kuncedwe asebelahlekelwe yimisebenzi, ikakhulu labo abakumsebenzi yezandla, ngoba kuyibo ababhekane lodubo olukhulu ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19. okuningi ngalesi sikhwama langenhlelo zikahulumende zokusiza abatsha abangela msebenzi. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Saliwe Njelomole olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama-cooperatives, ama-associations ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangelelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphathisa zanyiswa ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akulele ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizinisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilaba abakumhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha amakampani achiyechiyeneyo.
Labo bazathola leyo mali bazavethola malini?
Labo abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama-associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3,000. Sithi ke labo abalamakampani abo na-formally registered yibo abazathola ke imali efikisa yona i-5,000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangela amanye ama-requirements, for example, i-company registration, okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza ngokusemthethweni. Labo bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha, ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi esemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi thina abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokhu ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabengela. Kodwa into ezahlupha kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalise lokusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social welfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni. Bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni. Kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela msebenzi. Kodwa singakhangelisisa futhi laba bona laba baphathiswayo babuye bahlanganisa babuye babumba yona inhlanganiso zabo kuba lula ukuthi baphathiseke nguhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yona esithi wona ama-entrepreneurial skills bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo. Ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile. Loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile. Kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi sisele mali na.
UNkosikazi Saliwe Njolomole lilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council ubexoxa loMichael Obe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sibe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusiza ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Kangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indizamtshina zama-drones kwele South Africa zincedisa ukusakaza umlayezelo wokuthi abantu bazivikele njani kugcikwane le-COVID-19. Umanisipala weTzaneen eLimpopo nguye okhokhela lolu hlelo esebenzisa ulimi olukhulunywa ngabaningi kulindawo. Umkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un obikwa egula ulokhu engabonakali emphakathini. Imisakazo lamaphephandaba ethule imbiko ehlukeneyo ngalolu daba njalo iziphathamandla zalelo lizwe zibikwa zisithi uyaziphilela.
Kathesi wathi sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni udaba olumayelana lezenotho.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni koBulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalo asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida eBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanjwe nalo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakoBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukubuza ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa nguMnangagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasuzi bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo into nje eyenziwa kusenziwa ipublicity ukuthi ukhanya ingani uhulumende kamna ngigagogola into ayenzayo, kodwa-ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakalayo.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri, ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esizwa emaredwini njalo ayicace ukuthi khona imali leyi izavela ngaphi, njalo izanika abantu abanjani, njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali leyi. Siphonge uyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama-companies lama-shops amancane, kodwa hhayi ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye iy'ndlela zokuphongaufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathiswa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwe imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le iprogram, baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha kobulawayo a-applya, kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto eyokubhayizisa abantu, eyokuvala abantu amehlo ukuqhutshelwa abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMashi Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu, babona vele kuligceke vele lingenalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le bhizinisi khonapha. So hhayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu i-Public Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxotshi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Lanxa kwezinye indawo zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane we-coronavirus, inzalo yakogodlwayo kayimelelanga ukuthi ize ikhanyizwe lolu lwazi. Ukwenqabela lolu dubo lokungatholi ulwazi olweneleyo, abanye abadabuka eFilabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inhlanganiso zokuthuthukisa lesi siqhindi. Basungula njalo amaqembu okukhulumisana beyabelana ulwazi enkundleni zokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umnumzana Nkululeko Chuma, ochasisa kabanzi ngabakwenzayo njengenzalo kagodlwayo.
Njengenzalo kagodlwayo siphume lama-initiatives amabili. Eyokuqala ithiwa igodlwayo Community Development Trust. Igodla Community Development Trust inhlanganiso ebunjwe izakhamiza kwaGodlwayo esendaweni ezishiyeneyo. Oko sasiqale ngakho ukuthi sasivule inkundla ku-social media, ku-chat group okuthiwa iGodla Development Forum. Sithe sikhulumisana kunkundla le kwasokuphuma imbono yokuthi thuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu babantu abanjani silethe ezinhlelo ezizakhangela ngokuthuthukiswa kwesigaba sakogodlwa. Yikho ke sibunjwa nenhlanganiso iGodla Community Development Trust, sayiregister as a trust. Sasesibumba ke futhi inhlanganiso le iGodla FM Initiative ukuthi ke ibe inhlanganiso ezakhangela into zemedia okuhanjiswa kwembiko esigabeni sakogodlwayo. Nxa kusiba lethuba uhulumeni sithi seyingena kuhlelo lokuthi anike izigaba ama license ukuthi izisakazi lathi sitholakale njengogodla usiyingcenye lathi sibe lesitiji kogodlwayo esizasakaza indaba zakogodlwayo. So ngalokho ke kuthe kunjalo ke njengoba sewuqhamuke kumkhuhlane we-COVID-19 ubangelwa ligcikwane le-corona sasesi ubona kufanele ukuthi sibe lendlela yokuhambisa imbiko ebantwini bakithi ukuze bathole ulwazi mayelana ngalolu gcikwane. So sakwenza lokho ngokuthumela imbiko kuma chat group. Savula ke chat group ebithiwa yinsiza Corona Alert, lapho ke sixoxa khona labantu bakusibachasisela. Kanti futhi sasebenzisa i-chat group iGodla Development Forum, sasebenzisa i-chat group eGodla FM ezimbili ama-chat group lawo ukuthi sichasisele abantu ngegcikwane leli. Kuyikuthi sinanzelela ukuthi imbiko ebivela kuhulumeni ibiphuza ukufika ebantwini, abantu lobo bengazwisisi. Njalo ithi nxa ifika ilotshwe ngesilungu, kanti abantu bakithi abaningi bazwisisa ngcono nxa bebala ngelimi lesi. So kuthe kunjalo kuma chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abayibukhokhele esigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sokulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kokugodlwayo. Sizaqhubeka ngale ingxoxo kusasa. Uhulumende weLebotswana usebike ngokuqhelisa isikhathi sohlelo lokwalisa abantu ukuhamba-hamba ole-lockdown ngeviki elilodwa njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu sekunike abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe, iningi labo elibhekane lobunzima, ithemba lokuthi impilo isizaphose ibuyele kusimo saphambilini kwe-lockdown. Yintshatshelo yezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakweLebotswana ubike ngomvulo ntambama ukuba ilizwe lakhe lizaqhubeka ngohlelo lwe-lockdown kusiyafika mhlaka 7 kuNkwenkwezi. Kodwa eBotswana izaqhubeka ilokhu ibamba umthetho kuze kufike u-22 Nkwenkwezi, kuyindlela okwalesiqiniseko ukuthi akulabanye ababanjwa belo mkhuhlane we-coronavirus.
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown.
Ikomiti ye-COVID-19 Presidential Task Force icebise ukuthi kwengezwe i-lockdown ngeviki elilodwa kuqala mhlaka 1 kwenkwezi kusiya mhla ziyisikhombisa kunkwenkwezi, kuthi amaviki amabili alandelayo siqale ukuyekethisa. Lokhu kuzakwenzakala uma sibona ukuthi kulokuphumelela kwesikwenzayo.
ELebotswana seliphose lifike iviki lingazange libhalise umuntu obanjwe legciwane le-corona. Kuze kufike lamuhla kulabantu abangama-22 ababanjwa umkhuhlane we-corona kweLebotswana, kuthi oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana bathi kuyathembisa ukuthi uma ungaqhubeka ungela nani eliphezulu lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus, uhlelo lwe-lockdown lungaqala ukuyethiswa mhlaka 7 Nkwenkwezi. Umnumzana Mthabisi Dube oweZimbabwe seHaveron uthi impilo inzima kuye wonke umuntu ngesikhathi se-lockdown, ngakho kungaba zindaba ezinhle uma impilo engaqala ukubuyela esimeni sakuqala.
Akulula ukutshona uhlezi ungazi ukuthi kusasa injani. Zindaba ezithembisayo ukuzwa ukuthi eLebotswana lilakho ukuqala ukurelaxa ama-restrictions awe-lockdown. Noma nje i-health yabantu kumele ifakwe phambili. Abanye bethu badubeka ngesikhathi lesi bengela ngitsho abangakudla ngoba bephila ngama-peace jobs. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi uhulumeni athi ama-restrictions azo-relaxa kancane.
Omunye ophila ngokubamba-bamba imisebenzi yama-peace jobs, umzana Nkazimulo Moyo, uthi noma nje bekhathazeka ngezempilakahle ngesikhathi se-coronavirus, kuqakathekile ukuthi ezinye izigaba zomnotho ziqale ukuvula kuze abantu benelise ukuphila.
Abanye bethu babuyele ekhaya ngenxa yobunzima obulethwe lockdown. Kungaba kuhle uma kungaqala ukuthi ezinye indawo zivule ukuze senelise ukuziphilisa.
Umongameli Masisi uthi kungedlula u-7 Nkwenkwezi kungabangala abaningi abathola belomkhuhlane we-coronavirus kuzaqala ukuvulwa amabhizimusi kancane kancane. Noma nje kule themba lokuthi eleBotswana ngenxa yenani eliphansi labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqala ukubuyela isimeni sakuqala, kungaba yindlela ende ngoba ungaziwa ukuthi isimo singathatha yiphi indlela kusasa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Ngesikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili olivalelisayo, umPresident Jeremiah.